isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 31 kwekwezi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abanye sebesola ilanga lokhetho eseliqanjiwe ngoba lingomvulo.
Kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakileyo, ikakhulu isikhangele ukuthi imithetho eminye ekumele ifakwe kungakabi lama election enziwa yenziwanga, ikakhulu isikhangele into zokuthi mbani uzabe egcina i-database yama voters roll.
Ukungavunyezwa ngumthethwandaba kwabahlala emazweni ukuthi bavote bengekho elizweni kudala inkulumo.
Kuluhlupho ukuthi abantu betravis ngesikhathi lesi, because ngikhayela ukuthi kuphakathi komnyaka abanye abantu babesemsebenzini njengamatisha babebezikolo zabo zokusavuliwe, and it's caused because lapha msebenzisa imali ukuthi utravile, ukuthi ungaziyela kwangikhona imali yangikhona ihlangane futhi.
Sihlaziya imininingwane yogwalo lomkhankaso iManifesto yomanyano we-People's Rainbow Coalition nekhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
Kwezempilakahle iyatho njalo imanifesto yethu ukuthi kumele kube lezi ndawo ezokuthi singakhangela kusukela ngo-1980 zintuthwane izibhedlela esezakhiwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abanye sebesola ilanga lokhetho eseliqanjiwe ngoba lingomvulo, njalo amanye amabandla awakaqedi ukhetho lwama-primaries. Abahlala emazweni angomakhelwane bathi kuza kuba nzima ukuthi basuke emsebenzini bevota. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule ilanga lokhetho athi luzenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe-Government Gazette, kwagcizelelwa yikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC, ehle yaveza njalo ukuthi kungaba ngutshikilobhanqa njengalokhu okwenzakala kukhetho luka-2008 phakathi kwababili abayabe bekhokhela luzaphindwa mhlaka-8 Mpandula olwe-runoff. Umgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC, unkosikazi Priscilla Shigumba uthe ukuhlelwa kwelanga lokhetho sokusitsho ukuthi abantu beZimbabwe sokumele baqaphele imibiko esemthethweni ezakwethulwa yibo ngokuthi ukhetho luzaqhushwa ngayiphi indlela, hatshi ukulalela amahungahunga.
The Zimbabwe Electoral Commission hereby notifies the general public.
IZimbabwe Electoral Commission ithanda ukwazisa uZulu ukuthi umhlonitshwa umongameli Emmerson Damso Mnangagwa usephalule ngokusemthethweni waka-Section 144 ukuthi umvulo mhlaka 13 Ntulikazi lilanga lokhetho lwelizwe leZimbabwe elokukhetha umongameli, abameli bedale lephalamende nabamakhansili.
IZEC yazise njalo ukuthi abantu abanesifiso sokuncintisa ezikhundleni ezithi esikamongameli welizwe ezokuba ngamalunga edayele ephalamende lokuba ngamakhansila embusweni yezabelo balakho ukubhalisa ababizo abo mhlaka 14 Hlangula. Iphinde yazisa ukuthi izafaka indawo zokuvotela zibe ziningi endaweni ezilabantu abaningi abazavotela, njalo ithe abantu abangenisi ukubhala noba abangaboniyo bazancediswa ngabantu abazikhetheleyo, hatshi ukubanjwa ngamandla ukuthi umuntu okhethwe ngabebandla loba abavotisayo abancedise. Ingcithi ecubula ngezombusazo umnumzana Pride Mkhono uthi laloba besamukela ukwethulwa kwaleli langa lokuvota kunengi okungakalungisiswa okuzenza impumela yalo ingathenjwa lokamukeleka.
Kuyinto eqakathekileyo nxa sikhangelelane lombuso we-democracy kumele ube khona eZimbabwe. Kodwa sibona njalo ukuthi kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakileyo, ikakhulu isikhangele ukuthi imithetho eminye ekumele ifakwe kungakabi lama election enziwa yenziwanga, kakhulu sikhangela into zokuthi mbani uzabe gcina i-database yama voters roll njalo ama police station akukhona vele mangayi ngoba akagazethwanga sabakwathi mangayi sokuphela kusithi bona bangezele ama police station kodwa ungacaca ukuthi angezelele ngapi njalo imangayi
osakhulayo engunobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye laye uthi laloba kuqhathekile ukhetho ke kumele lwenziwe ngemva kokulungiswa kwenguquko ebifunwa ngababandla aphikisayo emthethweni olawula ezokhetho ukuze impumela yamkeleke.
Kule mibuzo eminingi mayelana ngokhetho loluzayo ngoba kulama reforms esiwakhangelele ukuthi ayenziwe in the next 60 days ngoba sifuna a free and fair elections, sifuna abantu bakwanise ukuzikhethela abazabakhokhela. So sikhangelele ukuthi sibe lama answers to ama questions ukuthi the diasporan vote, siyabona kathi constitutional court iyalile ukuthi ama diasporan vote party abantu labana baphuma elizweni kuyibangela ukuthi i-economy yethu engafunctioni kuhle njalo they contribute a lot to economy yethu and the FSA.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthe bekuvele kubuya lokhu njalo sokuyisikhathi sokuthi izizalo zeZimbabwe zitshengisele ukuthula ngesikhathi lesi.
Bekumele ukusiza besivele siyikhangelele, so sokuyikho isikhathi sesibekiwe sokumele nje sisebenze kodwa ngokuthula kungela kudlwangudlwangu kungela kulwa lokutshayana lokuephuselana kuze sibe le free and fair election ele-credible result.
Abaningi babheke ngelihlo lokhozi ukubona ukuthi icele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lizancintisana kukhetho lolu njengoba lalithi alithoze lincintise imithetho yekhetho ingakalungisiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Kambe engaba ekhona yini yamalunga ebandla lezanu PF afuna ukugwenxa umongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokhetho? Umnangagwa uthi mpela kulamalunga ebandla lakhe afuna ukuthi engangena edale lephalamende amsuse embusweni ngevoti yedale ethiwa yi-impeachment. Umongameli Mnangagwa ubekhuluma emhlanganweni wokukhumisana umlotha phakathi kwabanqobayo labanqotshwayo kukhetho lwama primaries eZanu PF. Kwamanye amalunga athi aqilibezele kukhetho lwebandla leZanu PF lwama primaries. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena othi kule ngxabano enkulu kubandla leZanu PF.
Ama primary elections wona asivezele ukuthi kulethumba elikhulu ukwedlula lelo besishithi likhona elihlazi kuka kuZanu PF. Umuntu okhangelisisa izinto vele ube kubhekelele lokho ukuthi kungenzakala ngoba asikhumbuleni ukuthi isitimela lesi besikhangele i-direction ethize. Wonke umuntu equle sitimgabe ama-province uphasi evoti athi afuna kwenziwe kanye. All of a sudden kwatshintshwa kwathiwa khona amaprovinsi asevoti asethe sefuna umnangagwa phakathi khonaphana ngoba i-politics yezanu p f i-politics ngesilungu yani i-politics yokuthi uyabe ufuna ukuthokozisa abantu abathize and kufuze bathokozise ngoba ilokhu i-life yakho ne-survival yakho isezandleni zabo in terms of uqhubeka kwakho ukuthi ungumongameli leparty iqhubeka elokhu ibusa.
Ye, kuyukuthi enganqoba umongameli Mnangagwa kwakukhethwa, singabone seqalisa ukuxotsha abanye amalunga akhe kubandla ngoba siyezwa lapho uthi ukhetho liyeza, sizawubona ukuthi umi ngaphi. Ingani uyabe thuse?
Mina ngokucabanga kwami vele even before election abanye bangawa amanye ama-powers be phansi because i-intelligence Mnangagwa has always been a man of umuntu ohlele kwi-intelligence ebucupheni aba ngumcuphi ube ngumcuphi omkhulu dala ube ngumcuphi omkhulu ngesikhathi se-ground and so on. So uyakwazi ukubophela imishila emuntwini umuntu ehamba yena embambe ngomshila ekwazi ukuthi uya ngaphi. Kungenzeka ukuthi akula muntu amesabayo kodwa uyacabangela ukuthi eqinisweni usezwini and akafuni ukuthi a rocky boat yokajoka sokuzela iminyaka ezimbili kuphela and ayisike ukuthi ngokuthandileyo uforswe yi-constitution ukuthi a-announce i-election date. So indaba yakhona inzima kakhulu kudlalwa lapha and ibizwe I think ekugcineni yilo lizonqoba ngoba ukulwa kwabantu ababi ekugcineni kwenza kuphume into engcono angithi kuphela inhlathi ingafa iy'nkalakatha iyaziluma bese kuphuma nje encane enhle entsha.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Abhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseSouth Africa. AbeZimbabwe abahlala emazweni bethule imbono etshiyeneyo ngesinqumo somthethwandaba we Constitutional Court esokuthi abasoze bavote bephandle kwelizwe. Ke siqale ngakwele Botswana lapho uMartin Ngwenya asethulela udaba olulandelayo esedolobheni leHaveron.
Umongameli Emmerson Dambuzo Mnangagwa usebeke ilanga likamhla ka 13 Ntulikazi ukuthi ngamabandla ezombusazwe abhuqane kudingwe ozanqoba kukhetho. Ngelanga linye kuphume lombiko kuphume ukuthi abaphandle kwelizwe abasuke bethole ithuba lokuvota besemazweni lapho abahlala khona. Lokhu sokudanise abanye abaseBotswana abathi bona basekudeni ngakho abasoke benelise ukulubhekisa ekhaya kuyavota bekhala langendleko zokuhamba. Umnumzana Colin Dumani Mlalazi uthi mhlawumbe uhulumende ulokhela uvalo lokuthi iningi elingaphandle kwelizwe ngabasekeli bamabandla aphikisayo yikho kuvalwe i-diaspora vote.
Laba bantu vele bayafanana isemgambini lana le yaphumileyo ekamgaba okuthiwa iphumile. So andiyobona isame system vele abayisebenzisayo bayesaba ukuthi vele laba bantu abaphume phandle baphume ngocuku lwabo. So vele ngabasoze bamavotele period.
Umnumzana Dumisani Ncube uthi njengoba umthethwandaba usekuvalile ukuthi abaphandle bevote besemazweni abahlala kuwo kuzaba nzima ukuthi benelise ukuya ekhaya mhla ka 13 Ntulikazi.
Kuluhlupho ukuthi abantu betravele ngesikhathi lesi cause ikhayela ukuthi kuphakathi komnyaka abanye abantu babesemsebenzini njengamatitsha bayebile izikolo zabo zokusavuliwe and it's caused because lapha msebenzisa imali ukuthi utravele ukuthi utravela kwangikhona imali yangikhona ihlangani futhi.
Abasemadolobheni afana leHaveron kuzamile bethone esikhwameni bakhokhe amapula edlula inkulungwane i-1000 pula yokugada uma befuna ukuhamba ukuyavota ekhaya. EleZimbabwe alikaze livumele abasemazweni ukuthi bavote noma nje kulezi gidi lezigidi esemazweni agoqele Australia, Botswana, New Zealand, South Africa, United Kingdom, United States, Canada kanye lamanye. Iningi njalo alenelisanga ukuloba amagama kuluhlu lwabo labo sebethole ilungelo lokuvota ngenxa yokuba khatshani lekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Misabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin. Kuzwekazi le-Europe izizalwane zeZimbabwe zamukele ngendlela ezijiyeneyo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court othi abeZimbabwe abasemazweni abayi kuvunyelwa ukuvota bekulawo mazwe. U-Ezra Chisasibanda intatheli izindaba yeStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Iningi elihlala e-Europe lithi vele bekusobala ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi bavunyelwe ukuvota bengaphandle ngoba bazange babhalise ukuvota. UBob Zigola ngumsekelo wemandla leZanu PF ohlala edolobheni leBirmingham England wemukela isinqumo somthethwandaba weConcord.
Mina ngivumelana nayo, yazi abantu ngiyabezwa bayacomplaina bayakhala ngecourt bathi court iphambanise. Mina ngivumelana lenkantolo, icourt yenze kahle ngoba ungananzelela laphana eZimbabwe leyes about 210 constituents. Kuthi kunjalo abantu bachaphakele ilizwe lonke umhlaba wonke jikelele.
Ngempela kusobala ukuthi ukhetho luselele ezinyanga ezimbili bekuzaba nzima ukuthi abangaphandle kweZimbabwe bavote besemazweni abahlala khona. Unqobe zitha amaplanka ngumsikelo webandla leMthokazi Republic Party kesizwe yonake imbono yakhe.
Iparty engifuna ukuthi ngithi ngikhuthaza abantu ukuthi beyivotele iparty yeMthwakazi Republic Party. Iparty le yiyo yodwa iparty engasimela. Amaparty eMpumalanga asesitshengisele ukuthi abasithandi njalo abasihloniphi. Njalo abantu bakhona bayinto enye, abalamanga amangalisayo abantu bakhona. Bonke othiyamisa labantu bezanu yinto enye, akuthiyananga.
Unkosazana Linda Shumba uhlala eFrance uthi ukufakwa kosuku lokhetho kupheleni kukaNtulikazi ubona kuseduze kakhulu njalo lesinqumo seConcord simethusile.
Njengoba ama elections aseseduze ngizwa ngilokudana kakhulu because asiphiwa thina esingapha idiaspora i-opportunity ukuthi sivote and njalo loba singavota siyavotela ubani because akukhanyi akula order. Into zangkhona ngokwazi ukhangele ukuthi uvotele uphi akukho vele ongamvotela lokuthi loba ufuna ukuncedisa adinga ukuthi uyancedisa ngapho kuqalisa ngapho uchiya ngapho.
Unkosazana Trivin Moyo uhlala kule German laye uthi inkokeli ezikhona azivoteleki.
So nxa besithi abantu basuke ediaspora bahambe ekhaya bayevota basho ukuthi abantu basuke bayevota ngubani onguye esingamvotela. Nxa sikhangele i-MDC akula muntu esingamvotela, sikhangele izanu ngubani onguye esingamvotela esingamthemba ukuthi uzasisusa kulesi simo esikiso asifake sibe phambili kube le ngqubekela phambili elizweni lakithi.
Usuku lokhetho solubekiwe mhla zingamathumi amathathu kuNtulikazi. Abantu beZimbabwe bayavota bekhetha uhulumende omutsha, kukanti laba abahlala ngaphandle kweZimbabwe sokumele behle baye ekhaya eZimbabwe ukuyavotela ababathandayo. Kodwa iningi lithi hatshi ngeke lizifake kundleko ezingaka ngokugada indizamtshina ziyevota eZimbabwe. NiseLondon, imele Studio 7, ikamera mungezwe Jesus Banda.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Umanyano wePeople's Rainbow Coalition usuwethule ugwalo lwezithembiso zokhetho iManifesto ethi lumanyano unganqoba uzakwenza impilo kaZulu ithuthuke. Leli bandla lethule iManifesto le esigabeni seManicaland lapho okubele inkulungwane zabantu ezimbalwa. Umqondisi wenhlelo zebandla leNational People's Party uMnumzana Sengezo Chabangu njalo ongumsekeli kamqondisi wenhlelo zomanyano wePRC usethulele imininingwano yalolu gwalo.
IManifesto le ilotshwe ngolimi olulula kakhulu njalo ilezithembiso athi izithembiso ezingeke zenzakala njalo ilezithembiso ezinye sezivele sezenzakala ngani ngoba ibandla elibusayo lathatha konke okwakukhulunywa yi-opposition ukuthi kuzakwenziwa. Okokuqala sikhangela ukuthi sizaba le-free education. Abantwana abasekwaba kuma primary schools akumelanga babhadale, kumele bahambe kube ngumlando kahulumende ukuthi wonke umntwana welizweni ayefunda esikolo. Nxa kuyukuthi uhulumende akasenelisi lokhu, umzali ulelungelo lokubophisa uhulumende ukuthi abantwana kabasayi esikolo. Sikhangele ukuthi lamanzi abantu lokhe benga nathi amanzi ahlanzekileyo elizweni lokho esathatha ozivuse, abantu lokho benatha amanzi madamu njengenkomo, njengembuzi, njengamadonki. Lokhuyana uhulumende wethu uthi uza kulungisa ngani ngoba silamanzi avela eZambezi asifakeni abantu banathe amanzi emathebelelendi. Iproject le yeZambezi Water Project kayivulwe iphele iqedwe, kwakwenziwe izibhorane kwenziwe amadamu, amadamu amanzi akhona abe yilana ahlanzekileyo, ayikhona ukuthi abantu banathe njengezinyamazana. Sikhangele kwezempila kahle, iyatsho njalo imanifesto yethu ukuthi kumele kube lezi ndawo ezokuthi singakhangela kusukela ngo-1980 zindutshwane izibhedlela esezakhiwayo. Abantu lokhu besahamba emakhaya emaklinika, akunamithi, akunamadokotela. So sifuna ukuthi sakhe izibhedlela, each and every district ibe lesibhedlela ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bathola impila kahle. So ziningi izinto imanifesto yethu ekukhangeleleyo ukuthi kukhona izakwenza. Okuyizinto sivule imisebenzi, ingakhangela iBulawayo, iBulawayo ibiyindawo wathi nika kakhulu abantu imisebenzi, kusenziwa zonke izinto, kulungiswa isepa, kulungiswa izinsimbi, o-railways besebenza, konke lokhuyana-ke kuthabalele. Sikhangele futhi le migwaqo yethu, imigwaqo yethu ifile kakhulu, kungani lolo bhengula lamhlanje nxa engazavuke, uJoshua Nkomo lamhlanje nxa engazavuke, engeke alahleka koBulawayo ngoba lokhe kwabafa laba bantu bakuthiya lokhu kunjalo. Imigwaqo yethu-ke ifile, akuna development ekhona. Uyakuthembisa lokhu mama uMduli ukuthi uza kulungisa. Sile kholu khonapha ewanke, kodwa iyathathwa leyo kholu iyasuka kwamanye amazwe, imigwaqo yethu kayilunganga. Sile thimba khonapha eLupane, iyathathwa-ke ithimba leyi iyahanjiswa kwamanye amazwe, iyahanjiswa kwezinye izindawo, kodwa abantwana bezikolo kumbe ezeMathebeleland bafundela phandle. Ayinto elihlazo kakhulu esikhangelele ukuthi ngikhona konke lokhu siza kulungisa nxa singangena phakathi kombuso sibambe izintambo zombusazo.
Manje selizaya ngaphi ngemva kweChipinge?
Besisuka-ke eRima siqede izolo, kathesi sikhuluma senze nje kumele siye eMaswingo. Sebeqalisile-ke iy'nkokheli ze-province lenkokheli ze-district ukuthi zisilungiselele umbuthano sizawenza eMaswingo. Ngeviki elilandelayo sizabe sise-eMiglands eMberengwa, lapho sebeqalisile ukulungiselela. Ngemva kweviki lamabili alandelayo sizabe sisemzini omkhulu wakoBulawayo. Emzini omkhulu wakoBulawayo sizangena ngamaholo ngamaholo, ngani ngoba sithi thina asilandeni nabantu lapha abahlala khona. Sizahlanganisa-ke ama-districts siwafake ngeholo ngeholo ukwenzela ukuthi abantu bayalande ngeholo. Kuleviki ekugcina inyanga nxa isiqalisile ekaJune, siza kuya eMathebeleland North. Sizabe sisebhinga, sizabe sikhona ngale kuZambezi, eKalambezi. Sikhuluma-ke le ngxenye yeZimbabwe, abantu abadubeka kakhulu, abathiwe kakhulu, nxa sikhangela ngendaba zokuthuthuka kwezigaba lokuthuthukisa umnotho wesigaba, abantu bebhinga-ke basalele emuva. Yikho lapho esiyabe sikhona, sicina-ke sigqiba uhlelo lwethu lokulontsha-ke imanifesto yethu.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu eleMathebeleland Select Team selifikile ukuzodlala imidlalo yenguqu yomhlaba ezwekazi ezakwenzela eLondon kweleBhilitane eqala kusasa. Imidlalo le idlalwa ngamazwe lezigaba zomhlaba ezincindezelwayo zihlukunyezwa ngezombusazwe njalo zingananzwa ngohulumende bazo. U-Ezra Jesus Vanda usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-UK.
Ngokokuqala ukuthi iqembu eliphuma kweleZimbabwe liphatheke kulimdlalo e-Confederations of Independent Football, CONIFA. Unobhala jikelele we-UK Matheleland Football Confederations Committee, uMnumzana Nqobile Nkomo, nguye owamukele leli qembu, uchasisa ngalolu hambo.
Hayi, yona i-delegation ifike kahle ibikhokhelwa ngoBusane Sibindi, onguye u-project director. Njalo bebelo Busane Khanye onguye uku-technical team obambisane lo manager uJustin Wale. U-captain we-team uPraise Ndlovu hayi uthi abafana bakhangelele umdlalo, yena u-captain bambiza Malume. Sesilinde thina ukuthi sishane lePatania mhla ka-31 May.
Unkomo uyaphambili ekhuthaza izalwane zeZimbabwe ehlala kweleBhilitane ukuthi zibuye zizosekela abafana basekhaya.
Siyacela ebantwini ukuthi bantu bakithi asize ngobuningi bethu sizobukela abafana njalo sibone ukuthi siyabasupporta.
Amatikiti ongena kulemidlalo ayathengiswa kodwa abantu beZimbabwe abahlala eNgilandi bakhanya bengelaso isifiso sokuwathenga. Ababonakala bethenga amatikiti la ngabamhlophe kuphela. Umhlabeleli wengomaza womasikhandi uSisezenkosi uzabe senza adume ngakho kulimdlalo.
Cultural ambassador weqembu lethu leMatabeleland Confederacy Football eze kuConifa 2018 eqala kusasa eLondon. Thina yithi sizabe sikhuluma ngezolimi lwakithi, sikhuluma ngamasiko akithi, kunjalo sihamba nabafana bethu kulo imidlalo yeConifa and sibafisela inhlanhla enkulu kakhulu.
Imidlalo yeConifa iqala kusasa njalo izadonswa kwamaviki amabili. Abafana beMathebeleland Select Team bebezilolonga namhlanje emini bathi bazimisele ukuphakamisa isigaba sakibo emhlabeni wonke jikelele ngokunqoba bathathe linkezo yomhlaba. Ngimele iStudio 7 igama namhlanje Jesus Banda eLondon.
Skyva ingoma ethi yona imali yeqolo, asazike ukuthi imali yani leyo, kodwa ke ingoma emnandi isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singake sihlukane ukuthi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abanye sebesola ilanga lokhetho eseliqanjiwe ngoba lingomvulo, njalo lamanye amabandla engakaqedi ukhetho lwama-primaries. Ukungavunyezwa umthethwandaba kwabahlala emazweni ukuthi bavote bengekho elizweni kudala inkulumo. Lamhlanje ke sihlaziye ugwalo lomkhankaso imanifesto womanyano we-People's Rainbow Coalition. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.